sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhlaka 12 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
odokotela lapha impilo vele sisebenzasiyi-4 kwaba odokotela abasemsebenzini kathe zi-143. So uyabona ukuthi khona abadokotela iningi labo siyasebenza.
Odokotela bathi kabasoze babuyele emsebenzini lanxa umthethandaba unqume ukuba kumele babuyele kungakedluli amalanga amabili.
Singabantu esibo ongathi ukusweleka ledamu ukuthi ungachaza ukuthi singabantu abanjani, ngokuba umuntu ukuthiwa khona umntwana ongakhaliwe ufele embelekweni, baphelela kuWhatsApp, kuTwitter, kuFacebook, yonke liyandawo. Kodwa nxa ngabe kufanele ukuthi kusukunywe abantu abafuna ukusukuma,
inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU ithi ikhangelele ukuqoqa ukutshengisela kumalanga amalutshwana alandelayo ngesikhathi umumo wezomnotho usufike kusibanga esibi kakhulu.
Uthi nxa umntwana lowo embe ngumntwana oswele ithuba lokuya usuka endiswe emaxhegwini loba kwabanye abantu abayabe bethe bambona bamhawukela, angaphandle kwemvumo yakhe, ngaphandle kokuthanda kwakhe, phandle kokuthando lwakhe.
Amantombazana emakhaya athi lawo afuna amathuba alingana lawo amantombazana asemadolobheni ukuze athuthukise impilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela bathi kabasoze babuyele emsebenzini lanxa umthethwandaba unqume ukuba kumele babuyele kungakedluli amalanga amabili. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Mthabisi Bhebhe utshele iStudio 7 ukuthi lanxa befuna ukulandela isinqumo somthethwandaba, udubo yikuthi abala mali yokubasa emsebenzini. Kusenjalo esibhedlela sempilo odokotela babikwa bebalutshwana abakhalala umsebenzi. Sixoxe lomholi wesibhedlela udokotela Solwayo Ngwenya, saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esibhedlela sempilo.
Hayi, umumo lokufanana namalanga wona la kade odokotela kade bekhalela umsebenzi besilokhu esisebenza kunjalo. Odokotela ngizwa kuthiwa emthethwandaba kuthiwe baphenduke emsebenzini baphiwa amalanga amabili. So simelele ukuthi sizwe ukuthi sibone ukuthi ngemande bayaphenduka yini emsebenzini kumbe abaphenduki, bazayala belokhu besiya phambili ngodaba lwabo.
Kodwa wona umumo unjani, baningi yini abayehluleka ukuthi bathole uncedo esibhedlela?
Hayi, thina ngapha lapha empilo ngikhulumela isibhedlela sempilo lapha engisebenza khona. Hayi, akula bantu abaswele uncedo, abantu bayabeletha kuhle, baya-operate ama-emergency, bayabona i-casualty. Akula muntu esingathi ithwala nzima ukuthi azuze uncedo.
Manje likwenelisa njani bona odokotela bekhalala umsebenzi abanye?
Odokotela lapha impilo vele sisebenza siyi-204, kwaba odokotela abasemsebenzini kathe zi-143. So uyabona ukuthi khona abadokotela iningi labo siyasebenza.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umholi wesibhedlela sempilo, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso yezisebenzi eZCTU ithi ikhangelele ukuqoqa ukutshengisela kumalanga amalutshwana alandelayo ngesikhathi umumo wezomnotho elizweni usufike kusibanga esibi kakhulu. Linhlanganiso ibilomhlangano ngolwesihlanu lapho okubikwa kwethulwe lesi sinqumo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso yehlule. Ngolwesine inkokheli yalinhlanganiso yethule umbiko ethi bayethuselwa ngabantu abathi bengatshengisela baza kubona okwabonwa yingidi. Kuthi kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula enye inkokheli yalinhlanganiso ike yathunjwa yahlukuluzwa. Kusenjalo umumo uqhubeka usiba mubi elizweni. Sixoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube njalo oyisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association.
Umumo omubi kakhulu ukugcela usize abantu abasenelisi ukuthenga izinto kade bezithenga nyakenye ngokuba ezinye izinto sezakhwela ngalokho okuthiwa ngamaphesenti adlula 1000% okunye 2000% kusuka njengoba sikhuluma nje namhlanje isinkwa asikho asitholakali leso ekade sikhona bese siku $15 kanti nyakenye ngalesi sikhathi besingikhona sidlula idola. Impuphu ikhona lephezulu isukela lithengeke kakukho okulula akugadeki igesi iyadula amanzi ayadula impilo inzima ngendlela eyisimangaliso phakathi kwelizwe.
Kwamanye amazwe ilizwe selimi ngalolu hlobo siyabona abantu bengena ezitaladeni kumbe kube lokunye okwenza impilo yabo iguquke kodwa nxa sikhangele eZimbabwe khanya hayi abantu bayakhonona nje bazihambele.
Ye, liqiniso lona lelo singabantu esingathi ukusweleka legama ukuthi ungachaza ukuthi singabantu abanjani ngokuba umuntu ukuthiwa khona umuntu anongakhanyiwe ufele embelekweni waphelela kuWhatsApp kuTwitter kuFacebook yonke liyandawo kodwa nxa ngabe kufanele ukuthi kusukunywe abantu abafuna ukusukuma kunye nje lokuthi kuthiwe hlalani ekhaya lingayi emgwaqweni akula muntu ozatshayo akhalalani imisebenzi ukuze kulunge ilizwe ngoba vele lowo msebenzi olawo kawuholi lutho uzakuthola abantu besehlile ukuthi balungise zona lezo zinto. Kulo sivike ngoba akungeke kuze kulunge ngokubona kwami abantu bengazange basukuma baveza kuhulumende ukuthi abasuthisekanga. Uzaqhubeka kuhulumende ngayona indlela izinto zizayazi zonke zikhwela kusiba nzima. Umnyaka lo ovulekayo sakwehlile ukuhambisa abantwana besikolo, sakwehlile ukuhambise ukuya ezibhedlela, sakwehlile ukugada izimota njengoba vele sesehlileka. Sizakwehluleka ukuvuka silokudla njengoba vele sekuqalisile ukuthi silale singadlanga sivuke singelalutho. Sizakwehlula impilo yonke ngaphandle kokuthi abantu bazi basukume baveze kuhulumende njengalokhu isisekelo sombuso sikuvuma ukuthi abantu batshengisele abantu baveze ukungasuthiseki kumbe ukusuthiseka kwabo ngesimo esithile ngokuphuma baye emgwaqweni ngokuhlala ngekhaya bangayi emsebenzini. Yikho lokho okuvunyelwe ngumthetho.
Kahle kahle kuyini okungaba kusehlula umfo wenu umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube?
Kunengi okungalunganga phakathi kwelizwe ngaphandle kokuthi nje amacebo akhe kawamanga kahle nxa waqhathanisa leZimbabwe ngokuba besivele sesilobuhlungu obukhulu. Uletha lokho okuthiwa ngesiNgisi yi-austerity ukuthi wehlise ibhajethi eqonde eya ebantwini ukuze uphungule imali izikwelede lakho konke lokuya. Kodwa abantu nxa bevele sebelosizo vele ulala ungadlanga nxa sokuthiwa kwehliswe kulokho kulala ungadlanga ukudla okudlayo kukwenza ube losizo olukhulu okwedlula yonke into. Kanti-ke phezu kwakho konke okuvele angeke akulungise okungaqondananga laye yikuthi kasivumelani ngepolitiki njengesizwe okuthiwa yi-political legitimacy. Kunezinto ezilokhu kuphikiswana ngazo ezepolitiki okwenza abantu badonselane abafanele balethe izimali kabazilethi bayazibamba bengelasiqiniseko sokuthi uhulumende lokhona uzahlala kuze kufike u-2023 yini. Okwesibili kukhona lokho angeke akulungise yi-corruption ekhona phakathi kwelizwe eyiyo ediliza even amacebo awenzayo leyenziwa ngabanye. So ziningi izinto ezenzakalayo ezingekho emandleni akhe ezingalungiswa ngumnankaza njengo-president welizwe ezingalungiswa ngamanye ama-ministers ngokuba ukwakha umnotho kudinga wonke uminister kudinga bonke abantu kunye labe-opposition babe khona.
Alo ke ngumnomzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo eyisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafuke mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Ngesikhathi umhlaba wonke jikelele unanza usuku lokulondoloza amalungelo amantombazana olo International Day of the Girl Child, amantombazana emaphandleni akhala ngokuthi ahlangana lendubo ezinenge ezijiyeneyo empilweni zabo. U-Albert Ncube usipha lolu daba lezinye esegwanda.
Amantombazana emakhaya athi lawafuna amathuba alingana lawo amantombazana asemadolobheni ukuze athuthukise impilo. Iningi lamantombazana emaphandleni lithi libhekane lendubo ezimbalwa ezibalisa ubandlululo kwezemfundo, ukungafinyeleli ezempilakahle, ukuhlukuluzwa kanye lokusetshenziswa bebancane. UNkosazana Sandra Ndlovu osakhulayo osuke emangweni wematshetsheni uthi intanga yakhe esekhaya ibhekane lobunzima obukhulu.
Uzothola ukuthi umntwana oyinkazana abasemakhaya abaningi abala ma-sanitary pads. Lapho besiya esikhathini umntwana oyinkazana uphosti ukufaka ilembu, i-newspaper, i-tissue paper, ubulongwe okwehlisa isimo somntwana oyinkazana. Kodwa abantwana abamaningi abamankazana abasemaphandleni abakwanisi ukuzithengela ama-pads, ama-prizes aphezulu, abayenelisi ukuthi bekwanise ukuthola into engabenza ukuthi bebe nesimo lapho behamba emphakathini, okuzenza ukuthi bengakwanisi ukuathenda ama-classes.
UNkosazana Senzeni Maphosa wayesikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC uthi amalungelo amantombazana lokhu esephulwa ngoba belokhu bebanjwa ngamandla ukuyakwenda bebancane.
Kuthi nxa umntwana lowo ebe ngumntwana oswele ithuba lokuya usuka endiswe emaxhegwini loba kwabanye abantu abayabe bethe bambona bamhawukela angaphandle kwemvumo yakhe, ngaphandle kokuthanda kwakhe, phandle kokuthando lwakhe, useyenda esesemncane. Lokho kubangela ukuthi empilweni usuka kube le mathuba amaningi ukuthi imitshado enjalo ayiphili la unaphakade, iphangisa iyephuye.
Umanyano we-United Nations uthi izigidi zamantombazana emhlabeni wonke jikelele ziqhubekela phambili zingayi esikolo, zibanjwa ngamandla ukutshada njalo zidlongulwa kungenani lezinqumo ezethulwa kumhlangano waqhutshwa eBeijing ngomnyaka ka-1995 wokuvikela ukuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana, iBeijing Declaration and Platform for Action. Usuku lwe-International Day of the Girl Child lunanzwa mnyaka yonke lazilithumelane kulinyanga kaMfumfu njalo lonyaka luqhutshwe phansi kwesihloko esithi Girl Force Unscripted and Unstoppable. Kusenjalo uZulu ezansi emaNdebeleni sesole inyathelo logatsha lwezempilakahle lokuvimbela abantwana abavela kulesi sabelo ukuthi bangene ezikolweni zokufundela ukuba ngabongi ezibhedlela ezikhulu seGwanda kanye neseSt Anne's eBrunaberg. Osakhulayo ohlala esimbuka eGwanda South u-Edgar Ncube uthi nathelo lokuthatha abafundi abavela eMpumalanga kungela ngintsholo yedwa ovela kwele Mandebeleni kulezi zibhedlela kaligondanga.
Vele kube le certain number of abantu abazarecruitwa from i-province yona leyi kwenzela ukuthi kube lula lalapho sebethe ukufunda baqeda bapasa bakwanise ukuthi baqhatshwe futhi ezindaweni zabo. Nga kungaba lo mongikazi esibhedlela esifana leManama evelela endaweni enjengeHarare, kunzima ukuthi akhulumisane lo muntu ogulayo kumbe ophathekileyo. Uyabe ekhulumisa isuthu lo muntu ozomelapha ukhulumisa ishona, sokunzima ukuthi batholane kahle.
Kolunye udaba, izakhamizi zeGwanda South zikhala izimathonsi ngemva kokubele kuTswana lidule inkomo zakuleli ezedlula ekhulu ngemva kokuba zichaphe umngcele wemlambapheli zaya kwele kuTswana. IBotswana ilomthetho wokudubula inkomo zakuleli xa zithe zachapha umngcele ukuze ivikele ezayo ukuthola imikhuhlane ebaliswa we-foot and mouth. Nakanye leZimbabwe lidule inkomo zakwele Botswana eManama ezazitshontshwe khonale ezifika phosa amathumi amabili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampala fobembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, umnumzana Swithan Chiroza. Sihlaziya umumo wesigaba sakoBulawayo kubandla le-MDC. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ngokubelani kuhlelo.
Ya mnumzana, sizwa kuthiwa liguqule uluhlu lwenkokheli, bakhona abanye ababengakhethwanga kodwa eselibafakile kuprovince khona ngapho. Ungasitshela ukuthi uhamba njani?
Lolu hlelo silubiza sithi integration. Angithi bakhona abaswela inhlanhla kathi sisiba le-locusion le-Congress. So into esayenzayo ukuthi sibafake ezikhundleni noma nje babenjani baswele inhlanhla. So mbonani into enhle la ke ekwenzeni ukuthi abantu besebenze bonke.
Kodwa abanye bayathandabuza ukubana kanti umuntu ongakhethwanga useza phongukufakwa nje, akusoze na lokhu kukhuthaze ukuthi kungabi lentando kaZulu?
Hayi, into eyaba khona ukuthi bakhona abakhethwayo. Right, then laba abaze lezikhalazo ibe esabafakayo kuma position ku provincial executive committee province. So lokhu kusenzela ukuthi sisebenze ndawonye, ngoba kwesinye isikhathi phela omunye umuntu iyabe ngumuntu elamngobayo kuprovince kodwa engumuntu onjani oloncedo epartini. So ingaze lithiye mona labana abantu kwesinye isikhathi ngathi iparty iyalahlekelwa ngabantu abalo bungcitshi, iphinde ilahlekelwe futhi lokusekelwa esithi ngesikhiwa i-support. So konke khonokho kwakuyinto esayihlelayo kuhle ukuthi sifuna ukuthi sigcine i-support yonaleyo, sigcine usekelo nalelo ebantwini.
Sike sezwa kunsukwana ezisanda kwedlula ukubana kungani amakansila abasebenzelani kuhle, kungani kulamaxuku amabili, elinye elisekela umeya lelinye elisekela umsekeli wakhe, kungakuhamba njani? Ungasichasisela nje ukuthi kuhamba njani ngodaba lona?
Mbona ngani khonoko ngase siyeqinise indaba dadala into umlilo obaswa yiphepha indaba elithiwa yiChronicle, ukubaswa ngomunye nje oyintatheli yezindaba othanda ukuthi yena azenze umuntu olokungcitshi kodwa ebhala amanga. Ngakhangela indatshana yaphuma e-Chronicle ikhuluma ngokungazwanani. Akhuluma bona bathi amakhansela alova, kodwa into emqoka yokuthi amakhansela amanye ayeleave njalo kabazambe nike i-notice in terms of umthetho we-local government. Inotice le imele ibekwe 48 hours and before, kuthi amalanga amabili before imithi. So nginanzelela ukuthi u-town clerk kazange afake inotice nale 48 hours before. Then saya ukuthi nge-24 hours futhi kazange afake enye inotice. Inotice le wayifaka kungolomvulo ngama-12 emini, yena ebizela umhlangano oka-2. So landabona ukuthi noma umuntu osemsebenzini into vele engekho engahlelekanga vele akusokwenza ukuthi ubize emhlanganeni just hours before.
Khona esigabeni sakoBulawayo kubandla lenwe le-MDC kuhamba njani? Liyasebenzelana kahle na ayisikho khonoku okukhulunywa liphephandaba lonelo litsho?
Lo angapheka ngathi intatheli ndaba eyodwa vele osewumuntu onela abanye. Ngangikhuluma ngalelo phepha mele inandelele ukuthi angcolise wonke umuntu. Intathele indaba eyodwa nje ethanda ukuthi izenze umuntu onjani owazi ngcono nge-MDC kodwa ebhale into ezingayisi. Amakhansela ayezwanana kakhulu akula kulwisana okukhona. Khonokho singananzelela ukuthi inotice yonale eyafakwa ngu-chamber secretary uMrs. Khangele Joe yayingekho emthethweni. Ikhonikho la ezange ukhiphe ukuthi u-chamber secretary uphambanisile but bona bayazama ukuthi bengcolise ibandla le-MDC njengenjwayelo vele.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalalele.
Hayi, ngiyabonga. Yimi phela uSteven Chiroza odla amaqebelengwana kuleli sigaba seMathekwelekeni isale.
Hayi, sibongile kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Stephen Chiroza ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana uTilia Sibanda, yena obona ngeziphathelane lokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi izakhamizi zibhekana njani nohlupho kwezomnotho welizwe.
Ubunzima lobo bukhona kathese kizweni emuntwini ongumama angazi ukuthi ngathi uthwele imithwalo enganani ngoba uba bengaze ebe ehambile emsebenzini wabuya lakho khonokho okuncane akubeke ezandleni zikamama akweneli lutho uba kuzavuka zihambele umba ezihlanganela lamanye amadoda abantwana endlini bazabe bekhalela umama bethi sebelambile amagetsi azabe engekho ehambile. Ilobe khona amagetsi angkhona asedura asathengeki i-50 bond ithenga 79 unit ezingapheki kumbe zifikise umama ngapi ukuyatheza egangeni langkhona akulula amarenja ayabopha impilo yomuntu ongumama sekunzimeni
amarenja lawa awavikeli yini njalo umama ngoba abanye badlwengulwa
ukudlwengulwa impilo vele yona yomntwana oyinkazana isisengozini ngoba umntwana oyinkazana nxa kuyukuthi amanzi ayalayinelwa useza abafana sebezazama ukumnika ifeva ngendlela ezingayisizi emntwaneni oyinkazana ukuze aphangise ukuthola amanzi kube senkunini sebebatholela khonapho impilo yomntwana oyinkazana ngesimo samanzi lamagetsi isisengozini. Kumama onguye okhangela imuli impilo yakhe isisebunzimeni ngoba konke kuphezu kwakhe ivele yona yeneni ungathola iyoni cash kayikho la ngawuthe wathola imali ukuthi uyengena ezitolo into zangkhona zidura okungaphambili okudlula lapha phandle phandle awuthengi ngekhadi awuthengi nge-eco cash kumele uthwale i-cash eyiyo vele eyimpande yesona ukuthi uhlangane layo phandle.
Kathesi njengenhlanganiso yiluphi udaba olumqoka elixoxa ngalo oluphathelane lobunzima obukhangelane labomama kumbe obaba?
Kathesi kunzima enhlanganisweni njengenhlanganiso yezakhamizi ngoba nxa sikhuluma ngesakhamuzi sesigoqela phose wonke umuntu ubaba umama untanga umntwana ozelweyo and sesikhangela izigaba eziningi impilakahle nje yomuntu ukuhlala nje komuntu kunje izindlu ziyabe ziqhelile balutshwana abalezindlu ezingezabo abantu abaningi phose imajority yabantu ngabantu abalojayo ezindlini amarate akhwela njalo nje abanye bafuna i-foreign currency kwenza kungabi lula ukusebenza lezakhamizi and uyaswela lokuthi nxa uxoxisana lazo uhlangana lobunzima obungaka kusinika imisebenzi omkhulu kakhulu njengenhlanganiso ugcina usehlula lathi ngoba indaba yezomnyetho welizwe ngicabanga ukuthi ingaphezu kwamandla ethu.
Okuningi abantu bengabe bethenga ngaphi? Sibona intengo yempahla iqongile kakhulu.
Abantu sebethenga khona lokho kuthiwa i-black market, abantu nabaphandle laba badinga i-cash bephinde beyithengisa njalo. Yikho abantu asebephephela khona. Kodwa eqinisweni zimbili zintathu izindlu esezisidla sibile ekuseni le mini. Abantu abaningi sebesidla kanye ngelanga. Akulula.
Khona ku-black market lapho kuchiphile yini?
Kulobu velo ngoba nxa ungena ku-TM impuphu iyabe i-$50 kumbe $48. Bona bathi $34. Kodwa engizibuza khona ukuthi bona bayiwoda ngaphi ngoba iyabiyehlile. Ungakuthi namhla into iyimali engaka kumbe uyigcine iyimali engaka. Ukhwela lokuchayelayo okumele ubhadale kuye azayethi ukuthi hawu sokukhwelile. Ukukhwela nje mahlayana loba ngaliphi ithuba omunye sengaphuma ethi ngithenge ngedola olandelayo ayekuthola sokuyi $3. Kungela mzuzu ephakathi. Okuthi ukuthi wonke umuntu selentengo yakhe. Akusela ntengo ukuthi siyakwazi ukuthi vele into enje imali engaka.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilias Banda obona ngokulinganiswa kwamathuba abesigazana labesilisa ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo yizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Okwamanje ke sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCastlelager Premier League edlalwe endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Ngezi Platinum 0, Dynamos 0, FC Platinum 3, Yata 1, Black Rhinos 0, Chicken Inn 0, Harare City 3, Mushowani 2. Featuring Professor wesigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Odokotela bathi kabasoze babuyele emsebenzini lanxa umthethwandaba unqume ukuba kumele babuyele kungakedluli amalanga amabili. inhlanganiso ezisebenze ezithu ithi ikhangelele ukuxoxa ukuthengisela kumalanga amalutshwana alandelayo ngesikhathi umumo wezomnotho usufike kusibanga esiyibi kakhulu. Hayi, isikhathi du igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.